So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Alinga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 18 Hlangula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance.
Esisebenza sisebandleni leMDCT, lamanye amabandla asebenza ekumabandla abo. Kodwa nxa kusukuma isikhathi sokhetho, sibuyela kulowo mbuthano weMDC Alliance njengokuvumelana kwethu.
Sokuqhamuke inkulumo phezu kokumela emthethwandaba kowayengumholi wabahluleli uMnumzana Lukhuma Laba, okwenziwe ngumnumzana Love Momaduku.
So ulama capacities amaningi, uyi leader ye political party. Nxa esiyamela umuntu emthethwandaba ukwenza lokho njengegqwetha, so uvunyela ukuthi akwenze lokho.
Omunye wamalunga eMDC owayevalelwe okweminyaka eyisithiyangalombili ejele wathola umkakhe esemukile labantwana. Kambe waphambanisa na
ngokwesintu ngokosiko lomshado? Ma umuntu eshada lomuntu uthi ebuhleni nasebubini, ma usithe bubini ubala ezintweni ezinjengazona lezi zokuthi umuntu nxa engaya ejele uzohlala ume naye.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kunabantu abahlanu, abathathu bengabakubulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla leMDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Yona inkokheli yebandla leMDC Alliance ebalisa uMnumzana Nelson Chamisa ithi ayisoze isebenzise elinye ibizo elingayisiyo MDC Alliance. Umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Douglas Monzora utshele iphephandaba leDaily News ukuthi ibizo elithi MDC Alliance liyingxenye ye-MDCT ngoba lasayinelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDCT uMnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Into esesikhulume saze satsha amazwi ngeyokuthi iMDC Alliance ngumbuthano wamabandla ayisikhombisa achiya ebunjwe ngubaba uPresident uMorgan Tsvangirai owayengupresident weMDCT, okwakuvezakala sobala ukuthi lowo mbuthano weMDC Alliance uzahlala ukhokhelwa libandla leMDCT. Ngakho khathesi ibandla leMDCT likhokhelwa ngubaba uDouglas Monzora asiphumanga kulowo mbutho. Sisebenza sisebandleni leMDCT, lamanye amabandla asebenza ekumabandla abo. Kodwa nxa kusukuma isikhathi sokhetho, sibuyela kulowo mbuthano weMDC Alliance njengokuvumelana kwethu. So yikho kuza kwenzakala nxa kungavuka ukhetho kathesi, nxa sesiya kukhetho olulandelayo, sizangena siyiwo lowo mbutho weMDC Alliance njengokuvumelana kwethu, njengokulobelana kwethu phansi. Akukho kuzatshintsha lokho, kasoze sikutshintshiswe ngokuthi kulabanye abathi bangayenza izivumelwano sebevuka kusasa sebeze pulile bebodwa bengafuna ukulandela isisekelo sombuso. Ngoba lesi sivumelwano seMDC Alliance sabikwa saba yisivumelwano laso esiza kwahlulelwa imithetho yelizwe leZimbabwe, iConstitution lamacourts. Yikho okwenzakeleyo okade kuphikiswana ngakho isikhathi sonke lesi, kwaze kwafika ekuthini kwasala kungasela mbuzo besengasela kwaba ngakulande court. Ngakho-ke siyakhokhela lo mbutho MTC Alliance.
Manje nxa kuyikuthi kuzayenzakala khona lokho, selibazisile yini abe MDC Alliance abayibo abasebenzisa lona lelo ibizo?
Asikho nje isidingo sokuthi sichaze kwabazenzisayo ababuza ukuthi imbuzi ngeyini, bona bayibone iphakamise umsi. Mbila. I-MDC Alliance ikhokhelwa ngobaba uDouglas Munzolo ngokusemthethweni njengomkhokheli we-MDCT. Akukho nje singakuchaza komunye umuntu ngoba wonke umuntu uyakwazi lokho.
Kuhamba njani ekukhankaseni? Liyakhankasa kahle yini? Njalo kuyathembisa na ukubana lizanqoba?
Hayi, ukukhankasa siyakhankasa kodwa ikakhulu khathesi besisaqina ngokwenza ama-structures awe-MDCT ngoba side isikhathi ibandla lichithekile kusukela nge-Congress ka-2014 kuze kufike manje. Ama-structures ayiwo agaya usekelo ebengasekho, ngakho yikho siphatheke ngakho kakhulu umsebenzi esingawo. Ngizananzelela ukubana izolo lokhu bekule Harare Provincial Council oyiwo umbutho omkhulu we-province yaseHarare okutshengisela ukuthi ama-districts wonke asegcwele abantu asekwanisa ukubana enze i-provincial council. Lokho kuzalandelwa-ke kusiwa kuma-province wonke. Umeshinari kumbe umtshina wokugaya usekelo ku-MDCT yizo i-structure ze-MDCT. Nxa zingagcwalanga, nxa zingasebenzi, kuba nzima ukuthi ibandla lisebenze ngoba ibandla lisebenza ngabantu abazinikelayo, abanikela isikhathi sabo, abanikela konke abalakho ukuthi bagaye ukhetho. Ngakho yikho okuqakathekileyo khathesi, yikho esikwenzayo. Sisenza nje le mkhankaso wokubana abantu bayirejista ukuyavota, kodwa ikakhulu sisaziqinisa njengebandla ukwenzela ukuthi nxa ukhetho lufika bonke abantu besezikhundleni zabo ukwenzela ukuthi sikwanise ukugaya ukhetho ngokweneleyo.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Sokuqhamuke inkulumo phezu kokumela emthethwandaba kwayengumholi wabahluleli umnumzana Lukho Malaba okwenziwe ngumnumzana Love Momaduku. UMaduku ngumkhokheli webandla eliphikisayo eleNational Constitutional Assembly LNCA. UMalaba wasuswa emsebenzini isinqumo sedalele High Court ngoba wayesenelise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa i-70. Kodwa uMalaba ulwisana lesinqumo lesi esithi kumele abuyele emsebenzini okwenze aqatshe uMaduku ukuthi amele emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezemithetho umnumzana Machoba Nancube. Saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Ngiyayibona le ndaba ukuthi abantu mhlawumbe bangani badidekile ukuthi kwenzakala njani lokho. Esifuze sikunazelele ukuthi uProfessor Maduku uligqwetha, ule law firm yakhe, ungilecturer, so ulama capacities amaningi, uyileader epolitical party. Nxa esiyamela umuntu emthethwandaba ukwenza lokho njengegqwetha, so uvunyelwe ukuthi akwenze lokho. Nje ufuze sikunazelele ukuthi amagqwetha ayalandwa ngabantu ama clients ezofuna usizo lwabo. So ngaleyo ndlela nxa kungela conflict wena uligweta uasesa indaba leyo ikhangeleyo, hayi uvunyelwe ukuthi umele umuntu. Angiboni ukuthi uProfessor Maduku angabe phambanise ngapi. Ngiyazi ukuthi abantu abakujabuleli bacabanga ukuthi uncedisa i-old order ukuthi iqhubeke, kodwa eqinisweni lokho akwenza umsebenzi wobugqwetha.
Manje nxa kuyukuthi uligqwetha umele umuntu webandla elingayisolakho lezombusazwe, akula yini lokhu okuthiwa i-conflict of interest ngesilungu? Ngoba umuntu nalowo ngaphandle komthethwandaba engxenye kwesinye isikhathi uyabuke wamuthi ulisela uyilokhu lalokhu, kodwa ubuso siyamela njalo edale. Ukubona njani lokhu?
Ayikho inkinga baba Chris Gande. Into eyenzakalayo lapha yikuthi kwezepolitiki siyazi sonke ukuthi kulokuphoselana amazwi amabi ngenxa yokuthi yona ivele njalo ipolitiki kobe sithi ingcolile. Kodwa nxa sokusiwa emthethweni, umthetho olendlela osebenza ngayo ulama principles, kulama rules, kulama legal precedents, kule ethics. So i-ethics ekuchoyo ukuthi umuntu ngeke umele kuphela nxa ule esithi conflict of interest le okhuluma ngayo kule indaba. As a lawyer ayikho i conflict of interest angabe elayo unless eke wamela the other side ephikisana la lo asemela kathesi, yikho kungaba le conflict khona. Kodwa kwamanje ngiyibona
khona kwenzakala yini ukuthi umuntu athi ufuna ukukumela wena ubona ukuthi engxenye ngwelinye ibandla eliphikisana lelakho wena wale.
Eqinisweni okwenzakala ukuthi uclient or iclient yiyo edinga igqwetha, not the other way round. Sizakhumbula ukuthi lo mnumzane uthenda ayibithi uke wala kakhulu lo governor we Reserve Bank uGideon Gono, besasebenza engu finance minister omunye engu governor we Reserve Bank. Kodwa ke bevela kumabandla achiyeneyo, kodwa uthe sokuphelile lokho wabuya wamela njalo. So lokhana okunye imsebenzi etshiyeneyo. So umuntu nxa ethe wakulanda ukuthi ummele kungela conflict, umthetho uthi ufuze ummele.
Lo ngumnumzana Machobana Ncube, ingcwethi ecubungula ezemithetho, ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Yebo, mthobe bomuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethe connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu ijekiseni elivikela i-COVID-19. Sikhangela njalo imisebenzi eyenziwa ngabatsha ekuqedeni udubo lwenkohlakalo kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni. Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo, lilami uMikeobe ngo-8 ntambama khonapha emsakazweni Studio 7.
Omunye wamalunga eMDC amabili ayivalelwe okweminyaka esishiyangalombili ejele wathola umkakhe engasekho endlini labantwana. Umnumzana Tungamirai Mazogere uthi ufike emzini wakhe wathola umkakhe esemukile. UMazogere utshele intatheli zindaba izolo ukuthi ubelokhu ethandana lomkakhe, waze waveza imfanekiso yakhe elomkakhe ayithatha ngesikhathi esejele. Uthi umkakhe wemuka ekupheleni komnyaka odluleyo. Kambe waphambanisa na umkakhe ngoba wayeselinde iminyaka eyisithoba minembili kusigwebo seminyaka engamachumi amabili esasiphiwe umkakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu okhokhela inhlanganiso yeZim Imbokodo.
Yebo, khona ukuthi nxa omunye sevalelwe ejele ebantwini abathatheneyo ukuthi omunye uma esevalelwe ejele osala phandle uyakwazi yini ukumlinda omunye wakhe kweminyaka engazifika amachumi amabili. Ngokwesintu langokosiko lomshado, ma umuntu eshada lomuntu uthi ebuhleni lasebubini, ma usithe ebubini ubala ezintweni ezinjengazona lezi zokuthi umuntu nxa engaya ejele uzohlala umelaye. So nxa silandela izifungo zomshado, yebo kufanele ukuthi umuntu lo bengaze ejele lo munye selephandle oselephandle akwazi kumlinda omunye wakhe njengoba efungile mhlabe chata. Khona sokunzima ikakhulu kulezi nsuku esesiphila kuzo manje ukuthi uthole umuntu wesifazane mhlambe alinde umkakhe osejele kweminyaka yonke leyo, umkakhe azaphume impela mhlambe ngemva kweminyaka engamachumi amabili afike baphinde basike baqhubeke ngomuzi wabo. Sokunzima ngalesi sikhathi samanje. And ngafuthi singasibheka uma kungenzeka ukuthi owesifazane zane nguye owoshiweyo, abantu besilisa angibaboni belayo inhliziyo le ebekezelayo, ngoba ukubekezela vele sikwazi ukungabantu kungokwabantu besifazane. Angiboni abantu besilisa bengakwazi ukubekezela ukuthi ahlale iminyaka yonke leyi alinde unkosikazi wakhe ewotshiwe kwiminyaka yonke engaka, abethi nxa unkosikazi ephuma aphume nje umyeni wakhe lokho esamlindele. Kuyinto enzima njalo engavamanga. Kodwa kwabesifazane angicabanga ukuthi sokungenzeka ukuthi umuntu wesifazane amlinde umuntu wakhe wesilisa esethe wavelelwa ukuthi avalelwe entolongweni wesikhathi eside. Abantu abazisebenzise impela izifungo zomshado ebuhleni lasebubini, ububi busuka sokukhona lapho-ke nxa sokusendaweni ezinjalo. Engicabanga ukuthi loba nxa sifunga sishada mhlawumbe into ezisuke zigoqelekile khonapha ekuthini nxa ngithe bubini ngibala lakho khona lokhu ukuthi noma sumuntu sehlale iminyaka engako ngizakwazi ukumlinda njengomuntu wakhe. Khona akukho lula mpela, kodwa kuyenzeka
nxa sikhangela udaba olu
efanayo sibona abantu abanjengo Mandela labo wathe penduka ivele jele wathi umuzi wakhe wagcina usuchithekile kungakubangelwa yini ukuthi abantu laba babevele belakho kade kube ngabehlukanisa na
sakazi masikhangela abantu abafana labo Nelson Mandela owahlala iminyaka eminingi kangaka edlula iminyaka engamachumi amabili esentolongweni ekuphumeni kwakhe waphuma umuzi wakhe awusabanga usaqhubeka wagcina ngokuthi kube lesehlukaniso phakathi kwakhe nonkosikazi okunye ongubona ngani kuyimbangela yalokho yikuthi mhlambe lokunye kusuka kungasekho lokuthembana omunye uzabe ekhangela omunye lo kade esejele mhlambe abuye ebheke lo akade phandle azivuze ukuthi kambe nalumuntu njengoba kade ngisejele iminyaka engaka ube lokho engilindile ngempela kusuke kusuka kuba khona ukuthi kungabi khona ukuthembana lapho njalo kwesinye isikhathi umuntu uma ehlele ejele iminyaka eminingi kangaka kukhona okunye mhlambe ulesikhathi esiningi sokuzicabangisisa acabangasise impilo yakhe mhlawumbe acabangisise lezinqumo azithetheyo ngaphandle kokuthi abe sejele kwesinye isikhathi umuntu azabona ukuthi hayi ma ehlezi yedwa wabona ukuthi lento engayenzayo noma umshado lo engawushadayo akusiwo lo mshado ongilungileyo usethola isikhathi esiningi sokuzicabangela umuntu eyedwa njalo okunye futhi okwenzakalayo nxa abantu sebehlala isikhathi eside kangaka beqhelelene bengabonani kungabanga khona ukuphilisana njengobaba lomama okweminyaka eminingi kangaka khona engokwenzakalayo lo thando mhlawumbe ukungabonani lokho kuyalehlisa lo thando lokuthi umuntu athande umuntu wakhe ngendlela abevele kade ezamthanda ngayo nxa ngabe kade behlezi bonke
uNkosazana Victrice Mathuthu ngolwela ilungelo labesifazane njalo ekhokhela inhlanganiso yeZim Imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abahlanu abathathu bengabakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Leli linani eliphezulu nxa kuqathaniswa lamalanga asanda kwedlula. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamashumi amane lasithoba munwemunye 49 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kulabantu abedlula inkulungwane ezine 4489 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at Washington DC.
Okwamanje yesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi isigilamkhuba isaziwayo uMusafare Mupananga weqembu lezikliwi elikhokhelwa nguMusa Taj Abdul udutshulwe ngamapholisa eHarare izolo walimala. Iphephandaba le-Chronicle lithi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ugatsha lwezemali lwalondoloza imali engamabhiliyoni ayithobamunwemunye 9.8 billion ngomnyaka osanda kwedlula. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ingenele Studio 7. Hayi, bantu bakithi, namoshi isikhathi. Mina kwami umbono abantu bakithi, when it comes to indaba zama-campaign la ama-vote manje ka-2023, anakwela msayidi noma kungawina yiphi iphathi engasozano. Mina lesiyo ngitshela abantu bakithi ukuthi noma yiphi iphathi kodwa engasozano asinandaba nayo. So lokhu akusingatshintsha nje impahla le esayigqoka ngoba bo-18 bantu babengcolileyo e-ZANU-PF. Thole nje enye iphathi nje. Bantu kamthwakazi, ongaba umthwakazi noma kungaba MDC Alliance, right? MDC chile zano into e-1 sengenelani lakho lokho konke amaphathi lokho mafika izolo sokuningithi manje sikwazi ukuthi kuyaphi ngani kuzosidisturba cela nje ukuthi abantu nje beZimbabwe siyapha kuba ngothathekile nesilandele into esingayaloli yaphi isikhathi sonke labo bantu abanefufu lamaphathi bebehlaleleni bengavula amaphathi bevula amaphathi ngokulanda ukhetho bonse ngani ngabathengisa sento esingayithemba sobathemba after ukhetho ka-2023 siyathi iminyaka yonke le besikhampena besihamba le mthwakazi le MDC Alliance yo amaphathi labantu abahluphekileyo behluphayo izano bebotshwa besenza bephuma emajele bephuma intwakazi Brothers, the MDC Alliance. Yes, that's the two leaders in Slurry Cultures. But we're getting out of Tate Kilo, Mafikis or Sefika, so tell Kusok Yosus as from the Ketel as Efika, Kusian Zelens in Paka, the squad, the Utaka Sevens in Paka. But we are Tate Kibe for Trama Patabangas, Yavagabon, Lotami, Nana Kurumangami. My name Kulabo Duma, Kulabo Bani Bani, my name Kulabo Palasanke, especially when it's a much a balance. Seven Ninka Kurum, going down by getting to my Pangolan, the Dabangas, Yaskas, Balama Patat. I have a Chinese Mama Patako Lent, Bafus Luella now. As of seven, after okay, to Sosia Kalubon with a right in our little chat. What do you mean to go around by it as Kumen Kuzano MDCT? MDCT, let's go and get one. Bele, the Sabu for Teliloka. Nankava Patai too, as Lady Discatsongeles, you say as the Sibon Taminja, Narobe, Sabu Tadikin was a super in Pit Song, so that's Dolema's way, you must never start governing a team. Let's make a show with a very party list, I keep and Pitis Arms, I keep. Yabo.
Big and Logos to seven, don't talk about the Gobo, Sagas Rogabas to seven, don't call about Tawidi, the Padicholo, Koskatakulu, Iskava. Yea, loving it big against Sebatini, a Kodalapem Zazi, Jogova Zazi, Kalekodalapem Zazi, in compare, is South Africa, less Zimbabwe, a Ogwezagala, who helps Department Yalapa South Africa, who's a link cheese, a Jogova J, a SNK, no good in town, a right to the life, Pedro Seven, Joga, no, or a Legola Zimbabwe, or Sakina, a Kishi, Kotokova, because I do in Zagalayo, a whole Polish Dodo, or Ava Yuba, exposed a little corruption, back to that Valley, but Kota again, Sadalapa South Africa, Venova, a corruption Yogi Dow. Exposure is in Japan. Kota is used this to the sinking in this bush. Kota Lapin Zasas Panagada, our budget is that Tila has got me passed to this Lendak as bush. We will come with them, could be good if you are much. We are getting it. So see, Peggy, the other people who go to the air could be have a jar, the government is in our village. If we have a young Lizard, I got in Badigas in the corruption with Sport and Pena, in Minister, in Genetic, in Kogabo of Rosa Yellow. I would still support it that if you have a good increase. I see taking a bit of a bullet double. You are telling a good black exams. These are fun. They are called a no zim or Polish name. Other year of actors, we will shade it down. We could boy, you could have for Lavi. So was that.
Bonas and Bonan, but you are getting down this down. I'm Langyam Mangala in Peru. I was Valiba Bobani, Abatuna, we would turn a Lumanga for me, a bit crispy. Umuntu oyizubaza ngoluqhaka kube abantu bakhitheka baboni imizwana layo izive ngcono ngelilanga iyazi ithungulule ibone imizwana iyazi ithungulule ibone kula abantu bakhitha abemathebelele ndila abathona bekutshela bebuthelela umntangangwa manje abantu babo abala mapassport bahamba ngegama imathebelele ndilonke akula mtongo le passport imali ziyadliwa kakula msebenzi abasebenzi ezindaweni zakibo khona ngapho ezibhedlela emehlweni abo ezibhedlela ngamashona kolo ngamashona yonke indawo ngamashona kodwa bona ababhizi batshona bebuthanela umnankangwa abantu abo bayahlupheka bayabulawa egoli ngapha kodwa bakhona abantu abatshona bebuthanela umnankangwa bethi president president mina sizwa abantu bekhala bethi umnankangwa umnankangwa kodwa abantu bakhithile ukuthi ongawabulileyo mna angazi kumbe izidlala kumbe isikolo ukuthi ungatshona ubuthanela umnankangwa mpela ukuthi ngupresident ngapha abantu bakhala ngendlala balala bengadlanga balala bephuza amanzi abantu ababukabasebenzi bafundisa abantu
Dube mkhulu lapho siyabingelela o Prince Kandi lapho awu Mamhlanga siyabingelela ekusikhalisayo kakhulu kutshotshwa kwelitshe lisebhalagwe awu lingazihluphi bantu bakithi kambe ilitshe bekuyini kunabantu abangaphansi kwalo ababulawa balahlelwa phakathi emgodini njengezinja kutshengisa uhulumeni wethu ukuthi akasizweni noma sinenye embili noma ezama nokusiqilibezela ethi hayi kuyalungiswa sesifake ilitshe liyachontshwa aqeda athule du ungathi kwenzakalanga lutho njengalokho akwenza makubulawa abantu kodwa abantu besindebene nebazabulawa kuze kube nini abanye abanye babulawa balahlela emgodini abanye baxoshwe emakhaya basihlele emagangeni nje uhulumeni wethu government wethu owe freedom ugovernment wethu omele nga uwenza ngcono kulo government ka Smith ongelandaba nokuthi abantu bezimbabwe bagcwele ngaphandle kwamazwe uyazi noma ungahamba liphi lizwe alikho ilizwe lingana umuntu waseZimbabwe okungajabulisiyo kodwa yena ujabulile ukuthi hayi usele labantu bakhe abamsupportayo kuphela okukhulumayo engu Ambrose esigodini sikaBhangwe induna eCrossroads eBlunt awu ngikhuluma nje ngesegoli kungizwisa ubuhlungu ukuthi sikhulele egangeni wena owabona abafana abakhulele emlageni ukhulumeni wethu engenandaba owakhethwa kwathiwa independence eZimbabwe is free how can you be free abantu bakho begcwele ilizwe umhlaba wonke bethe chithisaka awukuba la ukuthanda UK every continent has got eZimbabwe but the government has got nothing to do with it akanandaba nakujabulele nje ukuthi as long as Zimbabwe sele nabantu bezani sokufanele ukuthi alube iZimbabwe yachithwa kuthiwa izano lendi mhlawumbe kungenzeka kube ngcono kubo kubajabulisa lokho kubuhlungu kabi ngize ngizubuhlungu uma kukhuluma ubaba wesindebeleni okuthiwa ngugawule osendaweni yasetsholotsho la okwakuhlinzwa khona abantu kukhishwa abantwana khona eziswini kodwa nkosi yami umuze bangumsindo mpela ethi hayi ugovernment akafuni kubuya abantu abangasisupportiyo kambe sekungathiwa ulenhloli kunabantu abazohlola ukuthi uphethele ukhululekile kulethwa ama-supporters ezana kuphela bazokhulumana angithi bazokhuluma lokho abakusupportayo ukuthi abantu babulawe hawu kodwa ngiyakhala ngezwe lakithi bakithi ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 kwezomelika lanxa inani lababanjwa igciwane le-coronavirus selisehla endaweni eziningi zakwele Melika isigaba seFlorida sibikwa sibe le nani eliphezulu kuviki yona le sanda kwedlula ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababanjwa leli gciwane lehle ngesilinganiso sokungamachumi amabili lasithoba minembili ekhulwini 28% kunyanga esanda kwedlula kodwa ngasikhathi sinye isigaba seFlorida sibe lenani elikhuphuke ngokuyisilinganiso sokulijumilane 14%. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seCalifornia umnumzana Julian Bebe ukuze sizwe ukuthi umumo unjani lapho ahlala khona.
Umumo ubumumbi ngapha kanti abantu abaningi bebehlaselwe umkhuhlane lo bekwazi kwavalwa indawo eziningi kwavalwa imisebenzi kwavalwa izikolo bekunzima sibili. Kodwa hayi sokusiba ngcono sokusiba lokhu umehluko ngoba indawo sezivulwa and bakhuluma abadala khanya izinto zizatshintsha ukhanya abantu sibili bakhuthele bahlaba sibili bahlaba and into enhle kakhulu ukuthi kabalahlanga amamask ukuthi bahle bakuchiye konke kwamamask lokhu ngokuthi sebehlabile angeke ngisho ukuthi bonke abantu sebehlabile kodwa bona abaningi lami bembabona hayi khanya sibili bakhuthele bafuna ukuthi into lidlule. Umumu umubi ngapha endaweni yeCalifornia bebebaningi kakhulu abantu abade bebanjwe umkhuhlane lo kwavalwa izindawo zokusebenza kwavalwa izikolo njengazo zonke nje indawo umhlaba wonke nje kodwa sokusiba ngcono indawo eziningi sezivulwa abantu sebehlaba
kathesi nxa sikhangele kulo daba lolu lokuhlatshwa ama-injection baningi yini abantu kade bekhanya besiyahlaba siyazi ukuthi loko liqhubekela phambili lolu hlelo kodwa kuyini okubonileyo ngokuhlatshwa kwabantu labo
hayi ngapha kukhanya abantu bakhuthele ngokuhlaba into yokhona enzima nje ukuthi ube kwazi ukuthi abahlabeleyo ngobani njalo bahlaba ngaphi ukuthi indawo zokuhlabela ziningi kakhulu ngeke ube kwazi ukuthi bangaka abangene kuleyani indawo ekhona laphana bangaka abangene ngale ntshonalanga kodwa hayi abantu bakhanya sibili bakhuthele bahamba njalo nxa sixoxa nje labantu yezwa abantu abaningi bekhuluma ukuthi sebehlabile and enye into enhle futhi ukuthi abantu kabalahlanga ama-mask ngenxa yokuthi sebehlabile njalo ngapha ngakithi hayi vele i-mask ayikalahli kwa wonke umuntu nxa ingena ezitolo kumbe ingena endaweni okulabantu abaningi kumele aqabele mask so ukhanya sibili hayi kuhamba kuhle abantu bangani bayazwisisa.
Hallo ke ngumnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni esesigabeni seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-MDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa igama lokuthi MDC Alliance. sokuqhamuka inkulumo phezulu kokumela emthethweni ndaba kwaye ngumholi wabahluleli umnumzana Luke Malaba okwenziwe umnumzana Lavmo Maduku okhokhela ibandla eliphikisayo eleNCA. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu nilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.